IZimbabwe ngelinye lamazwe ahlonipha leli langa njalo inyanga kaMbimbitho yonke ibekiwe ukuhlonipha imisebenzi enziwa ngabesifazana elizweni. Izakhamizi zakoBulawayo ziveze imibono yazo ehlukeneyo ngaleli langa kodwa bonke bethi umuntu wesifazana uqakathekile. Ingcwethi yezembali yesintu umnumzana Phathisa Nyathi uchasisa ngokuqakatheka kwaleli langa kunye lomuntu wesifazana.
Akuhle kathi umhlaba wonalo kambe nxa sikhangela kulo muntu oweza kuwona lo mhlaba engazange angene edlule kumama ngakho uza kulo mhlaba. Indlela yethu yokuza kulo mhlaba isibeletho sikamama, ngakho-ke ngumuntu oqakathekileyo.
UNkosazana noMalanga Ncube uthi abesifazana kumele bahlomiswe, bazisebenzele, bathuthukise isizwe.
Kanje International Women's Day ilanga eliqakathekileyo kubomama. Mina ngikhangelele nje ukuthi omama bathole ukuthuthukiswa ngokuziqalisela amabhizinisi abo, bengakhangeli ukube bekhatshwa besiyasebenzela abanye abantu.
UNkosazana Senatra Nyathi uthi i-International Women's Day lilanga elihle njalo omama basilethela impilo, kumele sibaqakathekise.
Namhla lilanga elihle, ilanga esi-commemorate International Women's Day, sikhumbule ukuthi omama ngabantu abaqakathekileyo. Omama basilethela impilo, abasikhulisela abantwana, abasifundisela abantwana, abasigcinela ubaba, abasigcinela ilizwe, abasigcinela imizi yethu lakonke esilakho. So namhlanje sithi asikhumbuleni ukuthi omama baqakathekile.
UNkosazana Barbara Van Helmont umeli weNetherlands eZimbabwe, eZambia leMalawi kuhlanganisa loNkosazana Catriona Liang omele iBritain eZimbabwe namhlanje bebekoBulawayo lapho abachaze ukuba ilanga labomama liqakathekile. Uhlupho yikuthi abesifazana abekozombusazwe basadonsa nzima. IZimbabwe ilenhlelo ezehlukeneyo ezweni zokuhlonipha ilanga labesifazana laloba ilizwe libhekane lobunzima kwezomnotho lombusazwe okufaka owesifazana ebunzimeni obuphindiweyo uma kuqathaniswa labesilisa. Ngimele iStudio 7 yakoBulawayo, ngingu Anastasia Ndlovu.